UMakho isahluko sechumila ntathu. Kwathi ephuma ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye,
Mfundisi, khangela amatshe anjani lezakhiwo ezinjani.
UJesu wathi kuye,
uyabona lezi zakhiwo ezinkulu na? Kakuyi kusala ilitshe elilodwa phezu kwelinye elingayi kudilizelwa phansi.
Esehlezi entabeni ethiwa iOlivet, maqondana lethempeli, uPetro loJakobe loJohane loAndrea bambuza bebodwa bathi,
sitshele ukuba lokhu kuza kuba nini, lokuba isibonakaliso siza kuba yini, lapho sekuza kwenzakala lezi zinto zonke na?
Kwangkhona uJesu eqala ukuthi kubo,
qaphelani lingaduhiswa muntu. Abanengi bazakuza ngebizo lami besithi nginguye, baduhise abanengi. Kodwa nxa lisizwa ngezimpi langamahungahunga ezimpi, lingethuki. Kufanele kwenzeke, kodwa ukuphela kuzabe kungakafiki. Ngoba isizwe siza kuvukela isizwe, lombuso uvukele umbuso. Kube khona ukuzamazama komhlaba indawo ngendawo, kube khona indlala. Lezi zinto ziyikuqala komhelo wesikhathi esizayo. Kodwa qaphelani lini, baza kulinikela emiphakathini, liza kutshaywa emasinagogeni, liza kumiswa phambi kwababusi ngenxa yami, kube yibufakazi kubo. Kodwa ivangeli limele ukuthunyayelwa kuzo zonke izizwe kuqala. Nxa belidonsela ekuthoniseni, belinikela, lingakhathaleli ngaphambili eliza kukukhuluma. Kodwa lokhu eliza kukunikwa ngaleso sikhathi kukhulumeni, ngoba kakusini elikhulumayo kodwa umoya ongcwele. Umuntu uza kunikela umfo wabo ekufeni, loyise umntanakhe, labantwana baza kuvukela abazali bababulale. Liza kuzondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami, kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni nguye oza kusiliswa. Kodwa nxa libona amanyala encithakalo emi lapho angafanele khona ofundayo kaqedisisi, kungkhona labo abaseJudiya kababalekele entabeni, ophezu kwendlu angehle, angangeni ukuthatha ulutho endlini yakhe, lo osemasimini angabuyeli emuva ukuyathatha ingubo yakhe. Maye kwabakhuleleyo labamunyisayo ngalezo nsuku, khulekani ukuba kungabi ebusika, ngoba ngalezo nsuku kuza kuba khona ukuhlupheka okungazanga kube khona ekuqaleni kokudabuka okwadatshulwa nguNkulunkulu kuze kube khathesi, lokungasayi kuba khona. Uba inkosi ibingazifinyezanga insuku, bekungesiliswe muntu, kodwa izifinyezile ngenxa yabakhethiweyo ebakhethileyo. Kungkhona ke nxa umuntu esithi kini, khangelani nangu uKristu, ingabe khangelani nangu yani, lingakholwa. Kuzavela oKristu bamanga labaprofeti bamanga, benze izibonakaliso lezimangaliso, ukuze kuthi nxa kungenzeka baduhise abakhethiweyo. Kodwa qaphelani lina, sengilitshelile konke ngaphambili. Kodwa ngalezo nsuku emva kwalokhu kuhlupheka, ilanga liza kufiphala, lenyanga kayiyi kukhanya, inkanyezi zizabe zisiwa ezulwini, lamandla asezulwini aza kuzanyazwanyiswa. Kungkhona ke baza kubona indodana yomuntu isiza emayezini ilamandla amakhulu lenkazimulo. Iza kuthuma izithunywa zayo iqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni emine, kusukela emikhawulweni yomhlaba kuze kube semikhawulweni yezulu. Fundani umfanekiso emkhiweni, lapho ugatsha lwawo selubuthakathaka, luhlume amahlamvu, liyazi ukuba ihlobo seliseduze. Kunjalo lani, nxa libona lezi zinto zisenzeka, yazini ukuba kuseduze kusemnyango. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwana kasiyi kudlula zingakenzeki izinto zonke lezi. Kuza kudlula izulu lomhlaba, kodwa amazwi ami kawayi kudlula. Kodwa lolo suku laleso sikhathi gakho umuntu owaziyo ngaso, kanye lezithunywa zasezulwini, lendodana kodwa ngubaba kuphela. Qaphelani lilinde, ngoba kalisazi isikhathi ukuthi siza kuba nini. Kunjengomuntu owahambela kwelinye ilizwe, wachiya umuzi wakhe, wanika inceku zakhe amandla, enika leyo laleyo umsebenzi wayo, walaya umlindi sango ukuba alinde. Ngakho lindani, ngoba kalazi ukuthi inkosi yomuzi iza kufika nini. Loba kusihlwa, loba phakathi kobusuku, loba ekukhaleni kwenkukhu ingabe ekuseni, funa ifike ilijume, ilifumane lilele. Lokhu engikutsho kini ngikutsho kubo bonke, ngithi lindani.